bemethe ngibisadalele ziyele ngesuba yazi inkomo leyana uthazela ukuthi isibhakalele isicuba engavusa ngembaxama ngamadoda yesile uvuka yikhono ngezindaba kodwa nanga abagxiza ekuthakala ngoba bona kubahluphi ayizimade nxa izemethe zibhakalele zingasebenzi zisebenzela nalabo abaihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lamba anize siya ekhetheni siyananzela ikhona ngenxa yokulanjwa kuthi avuya-ke emele ukuthi babuye ezigabeni bayenga abantu ngokudla over 3 days over 4 days yasibabona manje phiwa kathesi nje zikhuluma elayinini khona babephiwa ama-DEDs i-50 kg shiya ngomama abangu-20 izabashintsha ngaphi naleyo so siyananza ukuthi nxa izemethe zibhakelele zingekho zingasebenzi kuhle yona yikho bathola khona amathuba okuthi abanyimbezela abantu abantu bahambe ekhongozela khona kuthintakaleli ezilolelele sezimbabwe angesikhonekthe economy asila akwakhi lokuthi bala sesivula amapheji njeasixazenzelelethu i-ust ethi mbali ngokufa kwezomnotho
yebo kunzima ebantwini abaningi kodwa nxa sesikhangela abesifazana sikhangele abafelokazi sikhangele omama abakhusela izimuli bebodwa esingathi ngama-single mothers bona badonsa njani emumeni onje
ungananzela ukuthi nxa vele into zingamanga kuhle zingazonze omama balokuhlukumeza kakhulu baba-vulnerable ku-situation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okubi futhi asila indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akula kasebenzi iye social welfare kayisebenzi so laba abantu nje ikhuphele ukuthi abantu abaningi badla kathathu ngeviki and vama nxa sikhuma kathathu ngeviki abe sikhuma ngokuthi wena ukudla ongathi akwakhi imizimba ukudla nje kuzathi abantu umuntu udle ukuthwala injalo umuntu udle ukuthwala le mbhida yayifithi yakhona ngetholakale ngoba ezingadini amanzi kawakho asisaleli same thing yomuntu esifaza nayezimbabwe ikakhulukazi eyi-single parent even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ubeyingumuntu etafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa iminenge liphephela khona i-operation didula uyabadudula anti sikhuluma nje bamhla ka-1 June babezenisela badudula amazimbabweni and sesibabonile abantu abaningi abantwana abaningi ade besegoli abantwana ngothi egoli ade besikizimindalo sebebuyile abanye bahle babuya ngo-December kababuyelelana so lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wendoda ezimbabwe ukheshinethi kuyokathesi asikazi sibe naye angikwathi ngaqathanisa langazo this is the worst situation ngoku-analyza kwami nangokubona kwami ngokukhulumisana labantu ukuxisana labo isimo esikhona kathesi izimbabwe sizi kakhulukazi
kukhona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa
uhulumende wezimbabwe nxa engakunanzelela esihlala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into zinzima elizweni nxa ezemethe zingahambi kahle nxa abantu bengasebenza nanzelele abasebekhulile omama izalukazi lentandane akakwenzi khona lokho singakhangela izinlamaphutha protocoli i-section 15 and 24 ukhuluma ngokuthi women in distress should access i-social protection services akukho izindaba khona lokho and akusebenzi akukho